So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokawande obisipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku 21 Mbimbitho 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abebandla le-EFF kunye loZulu Mathupha wakwele South Africa bathi ukutshengisela kwayizolo kuphumelele ngoba amandla kagetsi awasachithwa mahlayana. Sifundo bani singatholwa ngabeZimbabwe?
Indaba yokubhikisha kwe-EFF masikuhlanganisa nokuthi kungasiza kanjani abantu baseZimbabwe, mbona ungathi kungabasiza kakhulu ngoba i-EFF ihlala nje isitsho ukuthi yona ayilwisani nabantu bokuhamba.
Umsakazo kamabonakude owe-Al Jazeera uthi umfanekiso we-documentary eyayimele yethulwe kumaviki amabili edluleyo eveza sobala imisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe isizasakazwa kuliviki.
Ukuthi laba bazabe bevezwe ukuthi bayeba bale corruption bale nkohlakalo baza kwenziwani, kuzayo ukuthi bagqoke liphi ibhashi lezepolitiki, inqabe kuzani uPF, kuzayo ukuthi bakuyiphi faction.
Isikhumbuzo sabesifazane abalithumi lasithupha 16 ababulawa baphoselwa egodini linye etholotho ngamasotsha eGugurahundi siveze ukufuthelana okulokhe kukhona ngalolu daba.
Sicela ukuthi sihlale laye lapha. Imbuzo esilayo asiphendule, mhlawumbe kungaba ne-solution ukuthi inhliziyo zethu ziduduzeke. Simbuze imbuzo esilayo ngaphakathi ukuthi kanti babulawe lani abazali bethu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abebandla le-EFF kunye loZulu Mathupha wakwele South Africa bathi ukutshengisela kwayizolo kuphumelele ngoba amandla kagetsi awasachithwa mahlayana. Izolo indawo eziningi kwele South Africa bezivaliwe, njalo kwaba labantu abaningi ezitaladeni betshengisela ngokuthula. Akuzange kube lomsindo njengalokhu kade kucatshangelwa. Kuthi kwele Kenya lakho bekulokutshengisela kumanyano wamabandla aphikisayo izolo. Umkhokheli walumanyano umnumzana Raila Odinga labalandeli bakhe bavinjwe ngamapholisa lamasotsha ukuya esigodleni sikamongameli William Ruto. U-Odinga lamanye amabandla bathi uRuto kasuke esikhundleni ngoba esehluleka ukubusa kulandela ukuqansa kwentengo ezitolo mahlayana. Kwele Tunisia lakho izolo abaphikisayo badibane lamapholisa balwisana ngoba bephule umthetho othi akusavunyelwa ukubuthana kulelo lizwe lokutshengisela. Ibandla le-EFF lithi lizaqhubeka litshengisela aze achiye umbuso umongameli Ramaphosa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Butholezwe Nyathi, umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Migrant Workers Association in South Africa.
Hayi, mina ngokubona kwami sisimbona ungathi kutshengisela lokhu kwe-EFF kuphumelele kakhulu ngoba endaweni eziningi nje eDurban, ePretoria, eSandton kunabantu abaningi kakhulu abakade bebonisa ukusapota lokhu kubizwa yi-EFF. Njalo ngike ngahamba nje lapha etawuni ngaphuma futhi eJoburg ngakwe kokunye okuyitawuni nyana okuncane okubizwa kuthiwa Kempton Park, sebevalile ama-business people lapho nabantu nje be-EFF babonakale bematsha lapho ngokuthula. Akuzange kwabe nezigameko ezingako zokuthiwa kumbe kuthiwa abantu kube nodlame. I-holiday lapho e-South Africa mbona ungathi hayi abantu bazozihambela nje ngokuthula ngoba kwabe kungayisela namaphoyisa azama ukuthi enqanda abantu ukuthi benze into abafuna ukuthi bezenze. So sibona ngathi hayi akuzukuba nodlame or anything. I-EFF yenze kahle kakhulu. Yikho lokho esikubonayo lapho e-South Africa ukuthi i-democracy iyasebenza ngoba abantu bayavunyelwa ukuthi beze express bebonise mabe ngasuthi sekuyenza into ezithile qhubekele phambili bengena ezitrateni kungela police o isocha elichaya umuntu ngoba abantu bebonisa bedemonstrate ngokuthula so ikwese kubonileyo la eSouth Africa
singathi lokhu kuyaphathisa yini izizalwane zeZimbabwe ezikhona ngapha ukuthi izikhalazo zeEFF lazo zingalungiswa ukuzalungela abeZimbabwe njalo uma sesikhangela ke singathi yireaction ngesingisi kahulumende lebandla le-ANC baluphethe kuhle yini lolu daba
ngokubona kwami sesimbona ungathi indaba yokubhikisha kwe-EFF ma sikuhlanganisa nokuthi kungasiza kanjani abantu baseZimbabwe mbona ungathi kungabasiza kakhulu ngoba i-EFF ihlala nje isitsho ukuthi yona ayilwisani nabantu bokuhamba lapha eSouth Africa abantu abaningi balethemba ukuthi uma le mangelinye ilanga uzoyenza ukuthi nabanye abakwamanye amabandla begcine bevuma o be-accepta ukuthi indaba yokuhamba yindaba engaqondana nobani nobani ngelinye ilanga ama-South Africans kungatholakala ukuthi nawo ayahamba aye kwamanye amazwe i-ANC iphendulile yona inikeze i-press statement yathi yona umkhankaso lo wokubhikisha kwe-EFF akuzange kwabe yimpumelela mna ngokubona kwami mbona ngathi hayi aseqiniso lokho wonke ama-ruling party vele analeyo ndlela yokudila nokuthi ma kuyikuthi i-opposition ifuna ukwenza something bayaphumela phandle bethi hayi akuzange kwabe yimpumelela kukanti abantu balendlebe balamehlo bayazibonela
ubona kusenzakala kulandela ukubhikisha lokho
mbona ungathi ukubhikisha lokho kusazoqhubeka sisi ngoba i-EFF uthe yona inhloso yayo yikuthi ifuna umongameli we-ANC futhi engumongameli welizwe uSirile Ramaphosa ehle esikhundleni so ke as long as uSirile engayehlanga esikhundleni i-EFF ithe yona isazoqhubeka futhi ibhikishe ngoba lokho ngokokuqala so okunye okungenzeka ukuthi i-EFF izothola amavoti amaningi kukhetho oluzayo ngo-2024 ngoba abantu abaningi lapha eSouth Africa babona ungathi i-ANC ayenzi kahle nendaba lezi ze-electricity ze-load shedding la khona lokho okwenzakeleyo ukuthi indaba yasephalaphala lokuthi abantu bangathi bayamsupporta uSirile labo abadla naye so hayi bona ungathi ngokuqala kwezinto lokho okuzoyenza ukuthi kube nokulwa kakhulu ngezepolitics noma nje lapha belwa democratically bengalwi physically njengathi eZimbabwe
lo ke ngumnumzana abutholezwe nyathi umgcini isihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu i-Migrant Workers Association in South Africa obexoxa icingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona le eJohannesburg kweleZimbabwe kwake kwabala ukutshengisela okufanayo izisebenzi zingayi emsebenzini nge-stairway ngesikhathi umuyi umnumzana Morgan Tsvangirai esakhokhela ibandla le-MDC kodwa ngokuya kwesikhathi amabandla aphikisayo agoqa umsila engasatshengiseli ngoba esesaba amapholisa asebenzisa ucuku ukuvimba ukutshengisela. Umsakazo kamabonakude osakaza ukwele Qatar owe-Al Jazeera uthi umfanekiso wohlobo lwe-documentary eyayimele yethulwe kumaviki amabili edluleyo eveza sobala imisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe isizasakazwa kuleviki ngolwesine ebusuku ngehola lechumi 10 PM. Lumsakazo uthi uhlelo lolu luthinta iziphathamandla zikahulumende ezisebenzisa labo somabhizimusi abakhohlakeleyo ekutshontsheni inotho yelizwe egoqela igolide besiyalithengisa phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni. Umsakazo we-Al Jazeera ubikwa wamisa ukwethula lumfanekiso ngemva kokukhonona kweziphathamandla zikahulumende weZANU-PF ezibikwa zathi azivumelane lokusemfanekisweni lo. Omunye obikwa ekuhlelo lolu ngumfundisi uProphet Angel obikwa eveza imfihlo yokuthi uMnangagwa uyemukela imali yesibambiso kodwa esithi yizipho nxa usomabhizimusi waphetheya efuna ukusungula ibhizimusi elizweni. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Esikukhangeleleyo ukuthi kuzavezwa izenzo zenkohlakalo yilabo abasezikhundleni ezabosomabhizinisi lezikahulumende ukuthi bebela njani ilizwe, batshontshela njani ilizwe, ngayiphi indlela, njalo basebenza labo bani. Kudala phela kukhulunywa ngokuthi kuyebiwa phezulu le kule nkohlakalo kuyatshontshwa kule corruption, kodwa belandula labo abaphezulu. Ngakho ke nxa ubufakazi buzavela ku-Al Jazeera esikhangelele ukuthi buvezwe, kuzancedise ukuthini kulwiswe inkohlakalo, ngoba phela kayisezi ukuphikeka, izabe isisegcekeni. Esingakukhangelela njalo yikuthi kuvezwe kahle amabizo abo bonke labo abathintekayo ukuze abantu beZimbabwe babe bazi.
Ifilimu lencube kwakumele yethulwe kumaviki amabili edluleyo, kodwa iAl Jazeera yayidlulisela phambili ngoba sizwa kuthiwa kwaba lokukhonona kwabanye kuhulumende weZanu PF. Ngokubona kwakho, babekhala ngani kahle kahle, njalo kuyini okungaba sokutshintshile?
Esakuzwa kakhulu bekukhuluma yokuthi babe sesaba ukuthi kungavezwa inkohlakalo ngalesi sikhathi amacebo aphikisayo azakhankasa ngalobo bufakazi beveze ebantwini ukuthi laba babusayo losomabhizinisi abasebenza nabo bale nkohlakalo badiliza ilizwe ngecorruption. Yikho abakwesaba kakhulu. Angiboni ukuthi Al Jazeera ingakulungisa khona lokho, kumele ikhiphe khona lokho elakho, kanti besabani abasezihlalweni? Nxa ungenzanga lutho, awulacala, akulalutho olwenzileyo. Nxa ulecala, ikulecala. Ngakho ke iAl Jazeera kangibona ukuthi kukhona edinga ukuthi kulungise kulokho abakhala ngakho, kumele nje iqhubeke ikhiphe lokho eyakutholayo ikuvezele umhlaba wonke.
Ubonabo abazaphathwa yile filimu, abazavezwa ukuthi yibo abatshontsha imali yeZimbabwe, abatshontsha inotho kaZulu, ikakhulu abakuhulumende, singabona bexotshwa umsebenzi yini? Kuyini okuza kwenzakala?
Ukuthi laba bazabe bevezwe ukuthi bayeba bale corruption bale nkohlakalo baza kwenziwani, kuza ngokuthi bagqoke liphi ibhashi lezepolitiki, inqabe kuzana uPF, kuza ngokuthi bakuyiphi faction kanjalo. Awubotshwa nje ngokuya ngokomthetho elizweni, siyafisa ukuthi kube njalo kodwa akwenzeki kanjalo. Silethemba ukuthi ke iZimbabwe Anti-Corruption Commission izasukumela lobo bufakazi lezo zinsolo zokuthi kukhona abebayo abalenkohlakalo, ibabophe without fear or favor or prejudice njengoba iconstitution isitsho kanjalo. Yikho esikukhangeleleyo, kodwa ke nxa singakhangela ngendlela okusetshenzwe ngayo le emuva, amathuba okuthi babotshwe labo abazabe betholakale belokhe belo kwenza okuthile ngecorruption mancane kakhulu. Kodwa ke lanxa bengabotshwa kusengenziwa lokho okuthiwa yi-catch and release, babotshwe babuye bakhitshwe futhi kuthiwa akulabo ufakazi. Ngakho ke sisezabona sokusenzeka ukuthi kuza kwenzakalani, kodwa ayakuthembisi ukuthi kukhona okungenziwa ngemva kwalokho ngaphandle kokuthi bayangeke nje, akukho okunye okungenziwa kubo, ikakhulu beseqenjini elibusayo.
Hello ke ngumnumzana Efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekobulawayo. Isikhumbuzo sabesifazane abalichumi lasithupha 16 lowesilisa oyedwa ababulawa baphoselwa egodini linye eCholocho ngamasotsha eGugurawundi siveze ukufuthelana kulokho kukhona phezu kwalolu daba. Lesi sikhumbuzo senziwe izolo eCholocho emzini kankosazana Patricia Dlamini olingcwaba lalaba bantu emkhonyeni line eCholocho North. Abantu abafa kulesi sihluku esenzakala mhlazi ku-16 Mbimbitho ngomnyaka ka-1983 kade bekhunjulwa izolo kulesi sikhumbuzo. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esecholocho.
Lumkhosi oqhutshwe ngolwesine uqoqo ngezinye imuli ezasinda kumbhuqazo weGugurawundi abezokholo abezombusazwe ikuthula trust neibhethu likaZulu. Unkosazana Patricia Dlamini omunye wabasinda kumbhuqazo weGugurawundi olomuzi wangakibo olethuna elangcwatshwa abesifazana abangamashumi amabili lowesilisa oyedwa abadutshulwa bathiselwa endlini emkhonyeni line eCholocho North mhlaka 16 Mbimbitho ngomnyaka ka-1980 uthi ucela umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa azokhulumisana nalabo ngokubulawa kwabantu laba.
President, sicela uduvo lolu esikhala nganinhliziyo zethu lezimazi mendeke. Uma kusehlula, sicela ukuthi sihlale laye lapha. Imbuzo esilayo asiphendule mhlawumbe kungaba ne solution ukuthi inhliziyo zethu ziduduzeke. Simbuze imbuzo esilayo ngaphakathi ukuthi kanti babulawe lana abazali bethu. Sivuzani imibuzo asiphendule asitshele imbangi
Umnumzana Philip Ndlovu ngomunye owabulawelwa unina loyise yenake uthi abazali bakhe babulawa ngesikhathi esemsebenzini kubutho lesizwe.
Lokuyana mnambona ukuthi kwabulawela nje ukuthi ngabamandebele njalo bazele amadistant. I-distant mina babedinga ngilelilisotsha ngansemsebenzini 2-3 infantry battalion emtoko. Yimi wokuqala i-ami i-battalion yakuqala yahlanganisa ama-amu omathathu izana izipra izothi Franti, kodwa ngapha kwakudingwa mina bathi gada ngimangalele nguye owakwenzayo lokhu.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo umabhalane we-ibheji likaZulu uthi ngabe ilanga likamhlaka 16 Mbimbitho lihlelwa njengelanga labomama.
Kulusizi ukubana namhlanje omama laba balele khona lapha akulanto esiyenziwe engabe iyisikhuthazo sokuthi evelela kuhulumende ezenza wonke umuntu akubone ngoba mbona ngazathi uma kuthulise kanje kulesi kungaphinda kwenzakale kodwa kuze wonke umuntu afunde ukuthi into enje sisukela kuhulumende lezizalaneni ayisiyonto enhle ikuthi ngabe uhulumende uyadeclare world day kwakho memorial hall kwenziwe a lot of activities zokufundisa abantu ukuthi into yenzakalayo imbi wonke umuntu owayenzayo laye wonke umuntu okhona uyazisola ngayo.
Unduna Khulumani Mathema owegwanda ongene isikhumbuzo seCholocho uthi labo ngakibo bathinteka ngegugu Rahundi.
Into emfuna ukuyileta ukuthi vele kono kokuqala udaba lolulizwa abadala luyakhulunywa emanyuziphepheni luyakhulunywa kuma radio ukuthi izinduna zihlangene le word of state zikhuluma udaba lwegugurawundi. So kwaphuma amaphepha amanye athile encane engazali wabonele. Kodwa mina ngumbono wami ngilesifiso sokuthi ngabe kwathi kwakhiwa lolu gwalo kulama views phakathi kwalolu gwalo ukuthi lina lithini ngoba lapha kunabantu abaningi abalimeleyo ngento le. Kodwa kulamuntu even oseCholocho oyedwa osekwabuza. Into yethu emawetele edrobhini lami yabe ngikhona kuyena leyo mhlanga kodwa into engizalithembisa yona angiboni ukuthi kule nduna ezalitshiya egcekeni ngoba lesi yise-defining moment.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Ncube ilunga lezi-Zipra Veterans Trust uthi sebelogwalo olukhuluma ngabadlula kikho ngesikhathi sombhuqazo weGugurawundi.
Nxa obaba bebehlala sibe ngakazi basikhumbuze angazi uthe kuyini imbangela ngoba sisilwa sasindawoni kutheni kanti. Ngithanda ukucela ukuthi ngenduna zakithi liphakamisele ifle lithi lapho elihlangana khona likhulume ngelanga lethu labomama leli sicelayo ukuthi kube yi-public holiday nyaka wonke mhlaka 16 March.
Inkonzo yesikhumbuzo sabomama labobaba ababulawa mhlaka 16 Mbimbitho ingenwe zimuli ezasinda kumbhuqazwe, inkokheli zomdabu, inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu, amabandla okholo nezombusazwe. Iningi lithi likhathazekile ngendlela uhulumende aphatha ngalo isigalesi. Okwamanje uhulumende sewapha inkokheli zomdabu ukuba ziphathe umsebenzi wokukhumisana umlotha ngeGugurawundi kodwa uZulu lenkokheli zomdabu azivumelani lakho. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseCholocho North ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF lele MDC Alliance azathola imali engamadola alibhiliyoni elilodwa lengxenye phansi komthetho wePolitical Parties Finance Act. ibandla lezanu PF lizathola imali eyibhiliyoni elilodwa 1 billion Zimbabwe dollars kuthi ele MDC Alliance lona lizathola imali engamadola eZimbabwe afika phose ingxenye yebhiliyoni 449 million dollars. Iphephandaba lechronicle lilodaba lokuthi abafaka amaphepha ukudinga ukuncintisa kubandla lezanu PF abayisilinganiso phose sokulikhulu ekhulwini 99% babe lamaphepha ayamukelweyo. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Chris Mutswangwa uthi ilanga lokhetho selizaziswa kumalanga amalutshwana alandelayo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Nani basakazi be studio 7 siyazizwa indaba abalaleli bayakhuluma sokungani iBulawayo yiyo yodwa engela amanzi eZimbabwe yonke kathesi ungathi uyakhangela indawo zeMashonaland kebe kuthabule cholera ngathi ingaphi icholera yona le idalwe ngamanzi. Ungabuza umuntu oseHarare kathesi uyakutshela ukuthi bale 3 weeks bengela amanzi bengela amagetsi, but abantu beMRP sebesenza ungani kuthiwa eBulawayo yikho kodwa ongela amanzi. Khambenani kuhle lokhu kutshona liroba abantu lithi yeka bavoteli MRP, bengavoteli MRP yonke into iyalunga, likhuluma amanga nje. Ubuhle bakhona yikuthi abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi yonke ibanje izanu PF vele likhuluma amanga. That's why libona abantu vele bengalilandeli. Ayabuya ama elections sizolibuza kwampana koBulawayo selimsweleni ukhansila kodwa libhizi likhuluma nge-3PC. Yekelani ukukhuluma nge-3PC, liyekele ukukhuluma ngani iBulawayo iyo yodwa engela amanzi, iyo yodwa engela amagetsi. EZimbabwe ungazi uyefollows bakhala ngogetsi, bakhala ngamanzi. Uhambe uye eHarare bakhala ngogetsi, bakhala ngamanzi. Uye eMaswingo bakhala ngogetsi, bakhala ngamanzi. But lina selithenza ungani kuthiwa ye iBulawayo iyo yodwa efileyo. Uye eHarare kungcolile, yikho kule cholera kathesi. iBulawayo ingela ikholera yona le alisoze lithola abantu ezilonga ikhuluma nge-3PC. Abantu beZimbabwe into abayifunayo ukukhipha izanu PF, liphuzile vele ukukhuluma nge-3PC, into okumele ibe yazi. That's why libona uChamisa uthe efika koBulawayo noma adengalandanga abantu, but kusukume abantu abaningi kakhulu, abantu ngenxathi befuna ukuyambona ngoba bayamthanda njalo bayabona ukuthi kumele khiphe izanu PF. So lina into eliyikhuluma lidlala ngesikhathi, khampena nini nje likhampene libandlaleni lihlukane lebandla le-3PC.
Kustudio 7, Studio 7 linjani lonke basakazi bethu abahlelisetheli ndabe zimnandi ukulibingelela, ingade ngacina ukulibingelela.
Mahlabezulu, sanibonani balaleli kungena basakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele. Okhulumayo lana lichakwane elikhulu njengenhlala yenza esigabeni sakosiwo kwelaseFlumtree uKhanyani Ncube. Ngizathi nami ukuthi ngiphawule kancane nje laphana endabeni kaMnangagwa nokuvakashela isonto leli laseKhezi. Kuthiwa khona ufike wabanika imali wabanika nemotonyana ezimbili. Bakithi last ube busy njalo futhi kunikwa izinduna iyimoto and so forth. Laba bantu badlala ugame umacashelana. Into abafanele bayenze bona ukuthi bathuthukise ilizwe laseZimbabwe, kukho konke becreate amathuba emsebenzi and so forth. Kunalo mdlalo lo fenja lo ohlala abahamba bewudlala lapha benika abantu izimali lezimoto and so forth. Umdlalo lo mase behlulekile ukuphatha izwe kabasarende kube iphasidayiza banikeze omunye umuntu azame naye kubonakale ukuthi uzophuma nani. Angibonge sobo zenkosi amen kuleyo ndawo.
Amagumba amane omhlaba njani kuphika lonke studio 7. Ngikhuluma njengomzali ngikhathazekile ngendlela uhulumente ophethe ngayo amatisha. Ukhomisa kungazwela abatwa bethu ngoba ngawe yazwela abatwa bethu ngamatisha aholismali ngoba amatisha ayiwa wonke muntu udlula phambi ezandleni zikatisha. So labo bona ababusayo asibe kuthela umnotho kibo badlule badlula phasi kwatisha. So ticha mna yamangala ukuthi ugovernment ulwani lamatisha ngoba thina njengabazali ayi ukusiphethe kabi kakhulu. Uba mayenganika amatisha kutsho le mfundo yabatabethu kayikho, ababo bayakwazi ukuthi bafunda ngaphandle. Yikho bengalandaba le ukuthi beholise amatisha bebancinga ukuthi befundise bekhululekile. Hayi ngiyakhala kakhulu ihulumente yakhe bona bayanikana izimali bona banikana izimali imali eziningi amayusa kodwa amatisha beyala ukubanika. Ubone ukuthi hayi igovernment yakithi bakithi asizameni ukuvota sizikhulukhiphe igovernment le. Hayi igovernment le hayi kubi lapho ngayikazwelo.
Linjani studio 7 linjani abasakazi linjani? Hayi okhuluma ngokivungwena ngisebotswana lapha ngithi lapha ngiyadubeka eBotswana ngiyadubeka manje sengicabanga ukubuyela ekhaya manje anginamali mali ukuthi ngibuyele ekhaya. Shwa, hey, kapheko sona siyadubeka mana siyifuni, asiyiboni imali. So ngithi lawa abafuna abafana sibili, abafuna sabo abafana sibili, abagarden boy lokuclean yard, yani ngakwanisa vele ngisemncane vele am 21 years. Ngibatheze vele hayi ngasebenza sibili, ngasebenza sibili sisanini. Cela insizi shuwa, cela insizi shuwa.
Injani basakazi bani balalela? Hayi siyazibonga ke, siyazibonga izindaba, siyazizwa indaba eziqiniso, indaba zeqiniso ezingathethi hlangothi, indaba ezikhuluma. Hayi bandla lezano badala bami selidiniwa, lihlale phansi. Kawundi hlalani phansi selidiniwe. Ke lokhu kuthi phambili ngezano ukuthi abantu abavotele izano, izano vele ngiwele bulala abantu. Angikwazi ukuthi abantu bakini eChurch bakuphatha njani khona ngapho uma bekukhalele. Ngezano yakho le iyawona abantu, yabulala abantu. Usizo uma ufike phambili ngezano. Sizokuhluka uma uchumayele ibandla lezano. Thina emakhaya lapha siyamanzi, siyadubeka amanzi. Kulesakithi isibhorane esindaweni yaseSilwane. Ah, sithwele nzima, sithwele nzima, kuyafa. Akula sizwe esilitholayo vele sihamba. Indawo eninde kakhulu siyadinga amanzi. Inkomo khona ngikhulume. Siyadubeka kakhulu ogawula abasiyamangala. Wona umgwaqo silawo. Sifile umgwaqo, babuye bethi balungisa betshontsha imali. Ngababona besithi balungisa umgwaqo, kule mali abayitshontshayo ogawula. Yikho kuphela abaphila ngayo. Hayi, siyabonga.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 okhuluma uJay Moyo. Ngajabula i-audio le mayingafundi. Siyacela kini basekeli bezanPF elithumnanga kuyenza into ezwayo. Limtshele phela lungise le mgwaqo phela. Mawusuqathanisa imgwaqo yaseZimbabwe neSouth Africa neBotswana kulomahluko. Angazi ukuthi wayi lina lingelanhloni likhulumela kabanzi kangaka. Tshintshanini phela le president yenu liyenza ukubonakalayo. Beka umgwaqo osuka bobulawayo usiyenkaya uthunjana akulamgwaqo. Hayi hayi bantu, come on man.
Studio 7 bomthi mina. Awu bantu, izono nasi sisixhasela kakhulu bakithi kule ndawo ngamaplana angalunganga. Hayi, nomshitshisi uzabantu nje asingayituphi kakhulu. Sithule sithi zise ngabele ebhokisini. Lonke ngilinxusa kanjalo bakithi lalapha enkaya simele mpela ukuthi uma ibuya sengcabele ebhokisini. Asisoze siyekele noma futhi linale ingalishoni lihluphana layo. Ngithi thulani lithi singathi lingizano kade asozizano ngaphakathi. Ngiyabonga.
Siyabingelela emsakazweni, siyabonga kakhulu ngomsebenzi omuhle kakhulu. Sibingelela abalaleli bomsakazo. Siyabonga kakhulu ma iPCC isiqalile ukukhankasa ikhethe labantu ukuthi abantu bezikhethele abantu babo ngezigaba ngezigaba besiya ku-election. Hayi, ngiyabonga kakhulu. Kodwa vele ke ma uyabumele iPCC kulula lokuthi ukukhankasele iparty ukuthi uwine, ngoba vele ziningi izinto ongabathembisa zona abantu abangawethemba. Khepha-ke abantu bezana ukuthi noma besibizwa bethi bafuna ukuvotelwa obelive gawule ukuthi bona ma bekhankasa bayokhankasa bethi bafuna ukwenzelana abantu bakithi iminyaka engaka besehluleka beyizana PF. Behlulwa ukonga imali, iZimbabwe sesele mali edlula amazwe wonke e-Afrika isaqathaniswa labo-Britain, o-British Pound. Bayona yonke le nto beyizana, bengakhuzani, bengatshelani ukuthi hayi bafowethu siphatheni kanje ilizwe, siphatheni kanje abantu. So namhlanje ubelive gawule basithethi bona bafuna sibavotele, sibavotelele ukuthi bafuna beqale kuphi. Le mali ingasingaziwa lokuthi yashonaphi imali yayikhona eyayithiwe ngoSmith kuze kuyimanje. IZANU PF ayikho la into ezasitshela wona, kungekusukusela kwi-government yakhona kungumgabe zokuwumnakagwa ezilonke izano ayikho into abangayenza. Bazothatha izinduna ukuthi kuthiwa aziyokhankasela abantu zithwele zomoto lezi. Akunamuntu olengqondo ongavotela izano, ngoba vele ayikho into ezano ezatshintsha kuleya lizwe from bed to west. I-Tribusima umuntu e-Tribusima ethi ngizogubha idamu lenzela amanzi, kumele umvume ngoba uyazi ukuthi mhlawumbe imadlana encane uzoyonge eze kwazi ukuyaligubha lelo damu, ngoba liyakuyinto entsha. Into endala ngoba into ojabisa ukugqoka iy'mbatata zakudala esokuthi uma uhamba ngazo uyahlatshwa langamefu uyela futhi uyolanda zona. Kahleni izano PF abantu bezano-ke simele kancane, abasimele kancane. I-PCC ayizame ngendlela zonke ukuthi bengavumi ukhetho lurigwe ukwenzela ukuthi ukukhanya kube khona kulelo lizwe. AmaZimbabwe akhathele, kade sehle sinyuke emazweni, ayikho impilo yabo aphandle ukuthi bevusilizwe lapho. Siyabonga, khuluma ngosidumbu.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp ngapha eStudio 7. Lisigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30. Igama ngu Chris Gande.